ama problems ephumula south ngiwazi ngwaqonda ngani ngoba lami anye affecta nginje njengomhlali wakhona apha ephumula south amanzi ayahamba ukuthumuthuma amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi sokuluhlupho khona lokho imigwaqo yethu ifile especially imigwaqo lehamba phakathi kwezindlu inida ukuthi ithele inhlabathi njoba ingalathara isimangaza ngikhona inhlabathi yangikhona le ithathwa kithi khona ephumula south but imigwaqo yethu ikhanye ngefile kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngukansila ngingangena ngizenelisa mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane le council sibone ukuthi imigwaqo leyi ilungisise kanjani kulalokhu okuyikho khona emgwaqweni imoto zihamba nzima abantu bahamba nzima ugcwele amathi imigwaqo yangkhona then isese sibuya ku-crime in general eyi abantu bayadala amacalema ezigabeni la noti kancane bayantshontsha bayenza izidakamizwa ungabafana lokhu kakuthola kuhlezi emabrithini kusenza izidakamizwa bakithi and kuluhlupho indaba ye-transport ngiyinye la eyi-problem kakhulu nasikhangela uBulawayo kasiyela ndawo eproper yokugadela izimoto nxa usiza emalokitshini sibegadela emagcekeni kam ukutshintsha kwe-weather ngumqando nalo kulo moyo nje njalo futhi izulu lingabuya selisina abantu babe besegcekeni bethwele nzima sasile terminus lapho kwakuthwalela khona abantu lokhu yavalayo kayikavukuzelwa khathesi kuyi-problem ye-transport yinto engikhangelela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le ngilungumuntu ole-transport ethwala abantu kuluhlupho kakhulu sithwele nzima thina la right sibe sesibuya futhi kwindaba yekuthatha kwezibi ukhansil wayelezi moto ezazithatha izibi ezindlini la khathesi ukuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto lezo ngizimoto ezivela ngapi abantu bangavoteli ibhatshi bakithi azame nini ukuvotela umuntu lowo umqotho yini ukuthi angaba ngumuntu okhokhela abantu yikho ngiyabatshela abantu bewadi 27 ukuthi hayi uthuma bengethuki ngaye ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu akungethusi ngoba ngisebenza ngakhathesi labantu umuntu ngiyamazi ukuthi ufunani ungathi nxa wena ususesikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa bana umuntu ohlonipha abantu ube umuntu ohlonipheka esigabeni ube wazi umuntu ubukazi uncedisa umuntu umtshele ukuthi kona hayi lokhu kungasolve kompa usolveki kumbe umrifeye ngoba kasizo zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansil okhona ozisolvayo hayi konkani ukuthi umuntu umtshele ukuthi hambe endayini enje endayini enje kulusizo konkani emuntwini khethani mina kumavoti nabuya mhla ka-23 libona ukuthi ngizalenzelani.